Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane adluleyo, njalo kulaba yisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho elizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe, wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani yikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitsho lo yedwa obulewe umkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412. Kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempila kahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lenhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela isisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yesebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukufela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omunye wemlapho asebenza khona sokufanele bazidinga ithola bona batshengisele, befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokhu kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazidinga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi zasoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa sibulokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sesiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto enjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzaba le nto ezinjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekela ukwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa-ke okuningi abantu bazimisele ukuthi okungase kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehlule kuya kwelatshwa ngoba bekwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu sebethe hhayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana lakho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisi ukuthi baqhubeke kulesi simo. Sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqe, ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo.
Manje abangasebenziyo-ke
well, okwakhathesi njengoba ngisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba isikhathi selantshi, ngaba isikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina yithi esifuthelwayo. Kodwa-ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanye ngathi sikhanyelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu bale nhlanganiso zabo ezijiyeneyo, asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube le nto abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi, ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithageti kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe, Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beit Bridge kunye lomgwaqo we-Harare Beit Bridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Kukurawundi issues. Pollard has enabled political players to interact with each other and with government. We've empowered communities to develop under devolution policy. We've established innovation hubs at universities. Beit Bridge Quarter Post has been expanded and modernized. Harare Beit Bridge Highway is being dualized. We've overseen the construction of the new parliamentary building. The one stretch on Makutu Road is under construction. We have constructed critical gems such as Baishangan and Maruanyati. We've opened the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngozulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively way efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amanengi kwedlula avunyelwe constitution. Sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokho noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaka uzayo kubonakala okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa streetini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunanzelela ukuthi kwasokusobala kathe sokuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded yayisihamba mancane kancane kathe sike sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathe sike lapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kaMongameli Mugabe lo Mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathina kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe khonomi embona ngani wayesiba lale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but umgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinskadi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusezakala kubonakala. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo, abantu ababona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi lasikubona. Njengoba ngitshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency komgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. Komgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngama minister, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuza ukuthi babe ngabantu be Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathupelaland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ake sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Injani basakazi be-Studio 7? Hayi thina selijabulile lokwenza ngomsebenzi wenu elikwenzayo ngoba lifihle ilutho lokukhuluma noma into eyenzakalayo laphana eZimbabwe ukuthi kulesitsotsi esikhona kahle kahle. Okumele ukuthi ngabe vele wona into engasafunekiyo yizano ukuthi ngabe yona izano iyaphuma total because bangamasela ngamabulali amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula hayi hayi because siyadubeka abantu bakamlimi siyadubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima sisebenza structure ipassport yakhona ungayenzi iphuma after 3 years sithwele nzima so lingasizwela bantu bakithi sibambanini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphe izano izano asesikhathele ngoba omnangako hayi saqala sithi kambe hayi hayi sisibekezele kwakwana abantu sebefile konele kungena lokuze umnangako wesihlalweni hayi 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 sesiphelile bantu bakamlimi ye sesiphelile shuwa le-corona kambe kungakuthathwa abantu abale-corona nabangena-corona behlanganise kuthokekele ukuthi inani liqanze inani liyaqanza asozelekele asozelekele kuqanze inani uthatha umuntu ole-corona lele-corona longela-corona uhlanganisa ibizo lami imu-promise moyo ngilapha eBotswana kwale-France Town ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba akathesi lapho esihleli khona thina lapho engikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngithestiwe yikho ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olento olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngitsho lokukodwa akulungisileyo ngitsho lezi bhedlela zilalutho nendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolo mlando yingko ke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile sehlulekile nguye olomlando kalungisise abantu babelatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe ngiyabonga ngusifane
umsakazi kaStudio 7 sethanda sethaba kakhulu ukuzwa inyuzi eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuyana ekuseni amhlaka 26 August bengilalela inyuzi lapho uJoseph Chuma weZANU PF ekhuluma ngokuthi esabeleni sakubulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyethiyeneyo umkhoni welizwe ngakho-ke baya-asepta loba ngobani ku-leadership abantu abavela eshoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo ngifisa ukuthi abantu laba bananzelele khonaphana ekukhokheleni kwenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba bebeya bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le msebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutraina emakholeji ngaphi ngaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha nalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sehlulwe kathi indawo singazulweli sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo ngikhuluma kanje nje ngikhuluma lami ngomunye wabantu abalandeli bebandla lelezabo kodwa entokozayo khona lokho ukuthi ngizomkhokhelwa edesithi siyafaka loba ngubani because ibulawa yi-metropolitan hamba yarara hamina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few hamba yarara loba yinkonzo loba yikuyini asoze uthole ukhunta kuthiwa ngesindebele kanti thina ngapha yindaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lobukhokheli sinika abantu bemzimba sikhokhele kusasa sizakuba khona yini ngicela ukuba lokhu ekukhulunye lasemphakathini kuzwakale abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphonge ukubhidle kanje isiko lethu siphonge ukubhidle kanje ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu atsho ukuthi basikhokhele siyabonga mfisi ukuthi lami ilami ba ibizo livezwe egcikeni ngoba lokho kungandlozi.
Anibonani bantu bakithi njani ngezindawo?
Hayi lapha nekhaya vele akusadingi kuthona ukuthi akona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje izanu PF, akukhutshwe nje corona izanu PF, akula omunye umkhuhlane odlula izanu PF. Kati bona ogogo labo khulu aba waye bengathatha imhlala phansi bekhe bedlela imali abakade bayiluda abantwana abancane bengena ezikhundleni abalomcabango ongcono kulo wabo bona phela abasacabani abasayazi lutho bevele bengayazi lutho kati ezikhundleni lezo abazingenayo ubangena kusiphi isikolo bapasa kuphi leyo msebenzi kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngexokolo before kufaka kuphela bengafundanga umuntu abe yi-1 engena isikhundla ezintathu kube yi-commander amasoja u-vice president minister of health uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho before kufaka kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi ngoba wayitshontsha yonke indawo alihlazwe lelenzakalo ekhaya lapha abantu kumele bebambane mpela abantu bakhutshwe lezanu PF abantu bengarotshwa ngumumbu obolileyo abantu bengathi behlupheka isikhathi esidenga ngabe bekuvotela umumbu obolileyo berotshwa ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu bafulawa ngesikhathi sempi balokhu bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni uvele umangalo umuntu wesindebele ma emele umnangako ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi ZANU PF unaqeda abantu
ngingelele lonke esendaweni ezijeneyo hlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamaster abanye bathi ngusamzowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ndizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela mbingelela khona lenyathi uvillage 4 komoyo mbingelela u-Elise othethe ngumelani Ncube ngithi inkosi mayibe la engajumuzi wakhe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama-Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni se-White House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika-Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akulamehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubona lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo ngoba kwabonakala ukuthi leyana eyama-democrats i-convention yayingathi lo mdladla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani uzakwenzani njengalokho. Okukhona engubonayo kukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza
kahle kahle ongamuthi ukukhuluma esibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalo oyamerica
kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi u-first lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo lalaba abagulayo lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Lolotholo namhlanje esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugciba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.